ka disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 Mpandula 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lento nje manje sayenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu. Ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawubaba lapha azameni ukuthi mangabe uhlala nabantwana ubakhiphe sithatha omama sibasemakhaya ngoba noma singathi siyabakhulela ukucabana lapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana bavulela abantwana abanye lacala.
Bathithibela bokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo izimoto zabo lezindlu zachiswa abanye bathayo kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwele South Africa ezifuna baphume elizweni labo baphelele.
Thina soke sithi imisebenzi yethu isihambe siyamatsha akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana vele. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela.
Abantu basola uhulumende ngokuvumela abebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla, kodwa ibandla le-MDC lona lisalelwa imvumo. Amaphilisi okuhlela lokwelamisa imuli abikwa esilela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bathithibela bokuza kwele South Africa kulandela uqhamuka kokuhlaselwa kwabo lamabhizimusi abo kwele South Africa okubikwa kufe abanye abathathu kusenziwa ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele kulelo lizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inqwaba yemota lezitolo ezishisiweyo, amafastela ezitolo alucaca endawana yonke, iminyango yezitolo lamawindi okukwantulwe kwachiywa kuvulekile, lamajumijumi ezitolo ezisele zichaya umoya. Lesi yisimo sezamabhizimusi edlula ikhulu awezizalwane zakwamanye amazwe esitaladeni uJulius elokishini leMalvern eMpumalanga yeGoli. Lumonakalo udalwe ngabacatshangelwa ukuthi izizalwane zakwele South Africa. Lokhu kuhlasela kusukele kulezi zitolo kanti sekumemetheke kwaya kwesinye indawo. Omunye odabuka eNigeria lwebhizimusi lokuthengisa insimbi zokulungisa imota ubekhala izimathonsi ngemva kokuba bevule ngodli babutha konke kwangasali ngitsho lensinjana.
I was called by 10 o'clock that people have been broken into my shop.
Ngivuswe ngo-10 ngomunye engitshela ukuthi abantu sebezenzela santando ebhizinisini lami. Ngithe ngithi ngiyakhona ngathola bevimbile. Ngabukela ngekhatshana bebaningi okwamagama bechisa imota lokubutha impahla ezitolo. Angikaze ngibone okunjeya selokhu ngazalwayo.
Lamhlanje emadabuka kusa lokhu kuhlasela kumemetheke kwayangena emalokishini abalisa iTafel. Then iPrimrose Jimston lelokishini lethembisa ngezikhathi zemina abakwele South Africa laba bazame ukuhlasela abakwamanye amazwe eHillbrow ehlala beZimbabwe abaningi kodwa bathola imbila sithutha bachaywa amatshe baze babaleka. Lokhu sekuchiya beZimbabwe abaningi sebedlela evalweni iningi lizivalele ezindlini. Kodwa ke njengoba kwezinye indawo bechisa lezindlu ezilabantu phakathi lokuzivalela lakho lokho bathi sekuyingozi enkulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kudala besitsho kuhulumende ukuthi ahlolisise amahungahunga ukuthi mhlaka 1 Mpandula abokuza bazahlaselwa kodwa yena wakuchaya indiva.
Lento nje mase yenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu. Ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawubaba lapha azameni ukuthi mangabuhlana nabantwana ubakhiphe sithatha omama sibasemakhaya ngoba noma singathi siyabakhulela ekucabaneni lapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana babulala abantwana bangelacala ngoba laba bantu bakhombisa ukuthi le nto edevele bayihlosile ukuthi bazayenza bazayenza.
Umgcini ihlalo lenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda ukuthi lokhu kuhlasela kumemetheka ngesiqubo esikhulu kakhulu okokuthi sekufanele iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe enze okuzavikela impilo yakhe.
Siyaxwayisa ukuthi abantu baqaphe kakhulu konke lapha bayakhona mhlawumbe bazidlalele emakhaya bangaphumi bazithole mhlawumbe besiya ema-police station lapho abangamabezibona ingathi abaphephanga kanti futhi bangahlali umuntu eyedwa kumbe besemahlekaneni amancane kodwa bahlale babe baningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe abantu mabezobahlasela nabo bakwazi ukuthi bazivikele kanti futhi njalo kungabilula nje ukuthi bagcine behlaselwe.
Inkokhe zamapolisi asebelweni se-Gauteng sezisole kakhulu ukuhlasela lokho. Isikhulumeli samapolisa uCaptain Mavele Masondo uthi sekubotshwe inqwaba yabantu endaweni ezijeneyo eseziqhamuke udlakela lolo.
We cannot confirm to say it's related to attack on foreign nationals because
asingeke sitho ukuthi lokhu kuhlasela kumbe udlakela lubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Isibonelo yikuthi izitolo ezigqekeziweyo zigoqela iPep Store leShoprite.
We've got a Shoprite that was also damaged.
Ngensonto njalo endaweni yase-Ashburton KwaZulu-Natal abachayeli bamaroli bakwele South Africa batshisa amaroli amabili abechayelwa ngapha kwamanye amazwe bebetheza umlando wokubathathela umsebenzi. Kusenjalo amapholisa phakathi kokuhlolisisa imva yabantu abathathu abajele endlini okuyinto okucatshangelwa ukuthi ibangele ukuhlasela lokhu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict. Lokhu sikudaba lunye isizalwane sakwele South Africa unkosikazi Nombulelo Dlamini uthi kumele abantu bokuza babuyele abadabuka khona ngoba benza okungalunganga kulelo lizwe. Nanku akwethule ngesikhathi kuhlaselwa abantu bokuza.
Asibeni fair makuthoma korekora bawuhambe meaning Zimbabwe, Malawi, Maputo, wherever, Nigeria, wherever, Somalia, wherever awahanga sikatele inyawo platina siyazi. Inyawo pasiyazi thina ihunga asiyazi thina icocaine asiyazi i-hijacking asiyazi thina. Mention them because you can count wonke umuntu elizweni lakhe. Yes, ngani ngoba ilizwe lakhe qala aqale nje ngalo thina sifuna ukuzilungisela la kusemzansi le nto esiyenzayo asiqali uNelson naye ubaba wayekwenza lokho asikwenzayo sikuthole kudeni count abantu ungene ku-Oliver Tambo uqhubeke uye le ukuze balwe kwaqala kanje siyabakhuza asiyifuni inyawo bayayidayisa asifuni ukidnetha ingane zethu la ziyadlwengulwa ziyaqedwa amaphoyisa ethu mawabiza badla nabo.
Lo ke ngunkosikazi Nombulelo Dlamini isizalwane sakwele South Africa ubekhuluma eseJohannesburg.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Kulabanye abasola uhulumende phezu kokuvumela abebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele bekhonona ngezitsheso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika, iBhilitane, European Union lamanye. Kodwa ngenyanga edluleyo amapholisa avimbe inhlelo zebandla eliphikisayo leMDC ukuthi batshengisele bekhonona ngesimo somnotho elizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abe ZANPF bathi bazatshengisela ngolwesine besekela inyathelo elithethwe ngabehlanganiso yesadakhi eyokusekela iZimbabwe emkhankasweni wokukhutshwa kwezijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu asole uhulumende ngoba yahlisa leMDC ukuthi batshengisele kumaviki amabili edluleyo. Ingcweti kwezombusazo uMnumzana Thabani Maligwa uthi lokhu kuveza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenzisa umthetho ngendlela elobandlululo.
Kuyinto edanisayo kakhulu nxa sikhangela ukuthi emavikini aphelileyo, enyangeni ephelileyo, ibandla liphikisayo nabantu nje izizalwane zeZimbabwe zibe zisaliswa ukutshengisela kakhulu nxa zikhangelelane lobunzima ezihlangana nabo elizweni.
UMnumzana Kholwane Dunga usakhulayo eHarare uthe akaboni isizathu sokutshiya umsebenzi wakhe wokuthengisa imkambo esiyatshengisela phezu kwezijeziso zenotho, zona athi akusizwe eziletha ihlupho ezibhekane leZimbabwe.
Thina soke sitshimisebenzi yethu isihambe siyamatsha, akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana vele. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela, sehlulekile ukufaka ama-policies angasincedisa njengelizwe ukuthi siphumelele.
Kunjalo nje umeya wedolobho leSitungiza uMnumzana Lavmo Mayikho owebandla le-MDC namhlanje utshaywe ngabacatshangelwa ukuthi yintsha yeZANU-PF ngemva kokuba ebhala leyo mabhaleni omkhulu wekhansili uTown Clerk uMnumzana George Makunde incwadi yokuthi ame ukuya emsebenzini kuhlolisiswa kungabuyi kwake emhlanganweni yekhansili emele yenziwe khona. Intsha le ibiwa ibisekela uMakunde, kodwa ingcethi yezombusazo uMnumzana Charles Nyoni uthi kulusizi ukuthi amalunga ebandla liphikisayo aqhubekela phambili ehlukunyezwa kungela nyathelo elicacayo elithathwa nguhulumende.
Ukutshaywa kukameya yinto engalunganga, njalo yinto edanisayo ukuthi lapha eZimbabwe into enje ilokhu isenzakala. Kungasenani nje ukuthi uhulumende ubhizi etatazela esala ukuthi akula ukuhlukumezwa njalo ukutshaywa kwabantu. Isinqumo sabo sesitshengisa nje ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi alandele amakhansili wonke akhokhelwa ibandla eliphikisayo ele-MDC kusiba nenkinga kulowo makhansela, ukuze kube nokukhithwa kumbe ukususpendwa kwamakhansela lokuelekthwa kwamakhomishini njengalokhu esakubona sokufuna ukwenzakala kobulawayo.
Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sakobulawayo kunyanga ezedluleyo. Abanye bathi iziphathamandla zikahulumende ziqhubela phambili zinganaki amandla amakhansili kakhulu lapho engamakhansili awebandla le-MDC. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Lokhu sikudaba olufanayo. Unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF uMnumzana Obed Mpofu uthi ukutshengisela uqoqwa libandla lakhe ngumhlangano, hatshi ukutshengisela. Uthi bona baphiwe imvumo yokwenza uhlelo lolu ngoba bengeladlakela njengebandla le-MDC eselinge lihlala lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umpofu uqoqe leStudio 7 wasitshela ukuthi amalungiselelo okufola lokhu abakuqoqayo asekusibanga saphezulu.
Kuzaba lo mhlangano omkhulu kakhulu ngolesine e-stadium. Ubaba uzaba isikhulumi esikhulu esiqakathekileyo ngupresident wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa, onguye uzakhuluma kakhulu mayelana lezinqumo ezathathwa, izinqumo ezathathwa yi-SADC kusamithi edluleyo, imhlangano wabakhokheli bamazwe aku-region. Bekhuluma njalo bexwayisisa kakhulu ngobubi bama-sanctions afakelwa iZimbabwe, aselethe ukuhlupheka phakathi kwabantu bakithi, aselethe konke ukudubeka esikubona kathesi kwezomkhonomi njalo lezenhlalakahle. So akusiyo asokuthi abantu bazangena i-street bed match, hathi yaba ngumhlangano omkhulu ozaba ngomuntu wonke. I-city national event izaba ngumhlangano wesizwe oqondane lokuthi batshengisele ukuxhasa isinqumo lesenziwa senziwa eJerusalem kuvike phelileyo.
Ye, siyabona ukubana wona amazwe awentshonalanga athi ukuze izijeziso zenotho zisuswe kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu. Lithini lina ngalokho?
Sithi sina iyo into enziwa nguhulumende. Yazi ukuthi baba Gande ubaba ku-new dispensation kunyawo olutsha lwesihamba ngalo waqakathisa kakhulu ukumanyana lokusebenza ndawonye. Wabiza amalunga wonke amabandla athiyeneyo ukuthi kwababuye bazovalelana endlini bakhulume ngodubo lweZimbabwe. Amanye amabandla abuya amalengathize kodwa ibandla eyile likhulu lala ukuthi libuye lifuna ukuthi khona lingahlanganiswe lamanye amabandla amancane. Kodwa ipolitics njengoba sithi umbangazwe awunakuthi kulo muntu omncane kulo muntu omkhulu siyalingana sonke. Abantu yibo bazasitshengisela ukuthi onguye omkhulu onqobileyo ngubani. Lonke sakubona kwaba le mhlangano kwaba le election kwavunyelwana ukuthi khona sinqobile njengoba vele sihlala sinqobe. Kodwa sathi kunjalo kababuye abafowethu sihlaleni phansi sikhulumisaneni but laba abanye be-opposition e-MDCA bathi kabafuna ukukhuluma lathi bathi njalo kabafuna ukuthi bahlangane lamabandla amancane bafuna kona ukuthi khona banje ngendlela ethiyeneyo okwedlule laba bantu.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu unobhala ubona ngenhlelo zebandla leZANU-P F bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kulive Talk lamhlanje sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele South Africa lokulwisana kwabokuza izizalane zalelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Elevalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende leBritane uMnumzana Boris Johnson wethusela ukuxotsha ebandleni eleConservative Party abazazama ukuvimba ukuphuma kwelizwe lakhe kumanyano weEuropean Union ngenyanga ezayo. Izulu elilethwa isavunguzane sika Hurricane Dorian selifike ezihlengeni zeBahamas lamhlanje, ngakho ke selichaye lidala umonakalo omubi lilubhekise edolobheni leMelika eleFlorida. Indlela ezisetshenziswa ekuhleleni lokwalamisa imuli ezinjengamaphilisi zibikwa zisilela eZimbabwe. Evinkilini elithengiswa imithi eleSupermed sebethengisa ngamadola alitshumi lambili i-$12 ibhokisi elilodwa, bethi labo lapho abawathatha khona intengo ikhuphukile. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekwaBulawayo.
UZulu uveze ukukhathazeka ngoba amaphilisi kuyiwo asebenza kakhulu lapho edinga ukuhlela lokwelamisa kuhle imuli. Unkosikazi Nolene Zulu osebenza lapho okuthengiswa khona amaphilisi la uthi balohlupho lokusilela ngoba kutholakala ngaphandle kwelizwe.
Sinazelela ukuthi silodubo lokuswelakala kwama-family planning tablets, ama-birth control labo secure, udube silalo ukuthi sikuthola ngaphandle kwelizwe. Sibhekane lobunzima kwe-economy lapha elizweni lethu laseZimbabwe. Lokhu silokuhlukuluzwa ngukhulumende okhona lo osiphetheyo. Abantu bathwele nzima phandle lapha, thina ema-pharmacies kasilawo iqiniso elikhona ukuthi ama-family planning tablets asilawo. Abanye ababesebenzisa these type family planning methods bezame ukuthi beswitche to amanye ahlukene eziwo for depo-provera nokunye okuchiyeneyo. Nje
unkosikazi Buhle Dube ongumzali uthi leso kuyindlela yokuncindezela omama ngoba bengeke benelise intengo yakhona.
Okukhona ukuthi ama control pills lawa nje avele angcono kubo mama abaningi. Amanye ama methods lawa akhona abanye omama vele abawazwisisi, but ama control pills yiyo akade lula vele ukuthi abe seduzane lo noma nguphi mama, noma uvela ngaphi, noma uhleli ngaphi. So ngakathi esintengo yangkhona enxa isephezulu, sokuyikuvalela phandle vele omama ukuthi vele i-family planning isho ukuthi ivele yali sayikwanisa ukuyenza.
ngoba umama uyabe ufuna imali angayithola yeyo ukuthi adinge umntwana impupho kumbe isepha kumbe okokudla ukuthi ngikhona enza gamula khona lapha naye edinga amaphilisi ambone ukuthi into ezagwaliseka yona leyo.
Umnumzana Lindani Sibanda uthi lokhu kuzabanzima kubo mama ngoba obaba abaningi bejwayele ukubalekela izithandwa zabo lapho sebezithwele ukuzakwenza inani labantwana abangahlelwa ngaliqonge.
Ukusilela kwamaphilisi e-family planning kuza affecta kakhulu omama esikhathini esiningi ngoba obaba esikhathini esiningi abayakhangela ayisiwo abakubona kumlando wabo indabeni ze-family planning. Njalo sinazelela ukuthi kulabo baba abaningi abayala izisu kakhulu esikhathini esiningi nxa kungela mtshado. So lokho kuza affecta ilizwe kakhulu endabeni yokuthi kuzabela abantwana abangaplanelwanga. Kuzayenza ukuthi endaweni yezikolo, endaweni yemithi, endaweni yezibhedlela, izinto ekumele zilethwe nguhulumende ebantwini njengoba vele zisilela lobunzima kakhulu endaweni zenezo kakhulu le population growth ukuthi i-population yethu iza kuqhubeka ikhula.
Unkosikazi Sizwile Nxuma lo yisakhamuzi uthi lokhu kunzima ngoba akukho okunye akusebenzisayo ngaphandle kwawo amaphilisi.
Bakithi umumo wokushoda kwama-family planning tablet lokhu shiwa kusithwalisa nzima sho. Alike nilitisitele khathesi umumo weZimbabwe sithwele nzima sinje. Abantwana sithwele nzima ukuthi baye ezikolweni, sithwele nzima khathesi izikolo ziyavula. Right, ngitshela nini khathesi nizazithwala kwanekstiye ngizithwale. Ishuwa like nilindtsheleni ukuthi nizoba nizabathini abantwana lawa ngoba nizavikela ngani? Akula nto engavikela ngayo ngoba mina nginje konke kuyangiyala but mvunywa yiwo ama-family planning tablet. Ayi mina ngisakwazi.
Iningi labo mama liveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kanye lokuqonga kwentengo yamaphilisi okuhlela izimuli bethi lokhu kuzadala ukuthi kube labantwana abaningi abangahlelwanga. Bathi lokhu kuyingozi njalo kumpilakahle yabo ngoba le ibiyindlela elula ukusebenzisa ingabavuseli imikhuhlane eminingi enjenge-BP njengezinye izindlela zokuhlela imuli eziwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngiyobathabile Masuku.
Inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi isibhalele uhulumende imazisa ngenyathelo labo lokukhalala umsebenzi kusukela kusasa ngoba uhulumende edonsa inyawo ekulungisiseni izikhalazo zabo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhokheli wenhlanganiso le eyeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Peter Magombeyi uthi kusukela kusasa ekuseni odokotela bezibhedlela zempilo Central Hospital, iUnited Bulawayo Hospital, iPhararenyathwa leChitungwiza Central Hospital bazakhalala umsebenzi ngoba iholo labo alisabenelisi ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uveza imibono yakhe ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela ethi uhulumende kaphathe izisebenzi zakhe ngokufanayo.
Akumangalisi vele ukuthi ubone amadokotela eza doyitoya esithi afuna imali ngokuba wonke umuntu uyayifuna imali kakho umuntu ofuna ukusebenzela mahala. Kungakhulunywa ngomlomo ukuthi ngabe bayasebenza kuphela kodwa ungakhangela kazikho izinto zokusebenza kanti-ke imali abayizuza incane kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Ndiweni uthi uhulumende kaqakathekise ukutholisa kwabantu impilo labodokotela bahole imali ebenelayo.
Ukukhalala umsebenzi wabodokotela kungakuzaba ingozi kakhulu empilweni zabantu. Sikhangelele ukuthi vele nje sikhulume ezibhedlela kunje imithi ayeneli. Siyakhumbula nyakenye futhi impilo eziningi zalahleka ngo-April amadokotela asekhalela umsebenzi. Uhulumende lo kumele athathe impilo zabantu serious. Angeke selokhu esekele odokotela bekhalala umsebenzi kusitsho ukuthi abantu bazakufa ezibhedlela.
Umnumzana Patrick Ndlovu uthi ukukhalala kwabodokotela uveza ukwehluleka kukahulumende njalo galathando labantu.
Uyisibonelo se-problem or inkinga enkulu esilayo elizweni ukuthi uhulumende wethu ngemva kokuthembisa abantu wonke izulu lomhlaba akulayo nto even eyodwa esifezekile. Esikubonayo kuphela ukuthi bayagada ama-pharmacini besiyakhona le mazweni akulanto ababuya layo.
Unkosikazi Dorine Nare uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuzafaka impilo zabantu engozini.
Angiboti ngazwa strike kule change kona, otherwise impilo zabantu bezizo ziba sengozini.
Umnumzana Ndodana Moyo uthi ilizwe liyafa kodwa ubukhokheli belizwe udlalisa imali bethenga izindlu lezimota kodwa abantu bengelamithi ezibhedlela labodokotela bengaholi.
Abantu baza kufa ezibhedlela. Okusizwisa ke ubuhlungu yikuthi ubukhokheli sibubona buphuma mihla yonke ngamafema china adurayo bephuma elizweni, ilizwe lona lisifa lilimala.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ulusizi ngokukhalala kwabodokotela umsebenzi.
Kulusizi ukubana odokotela kubafaka phansi amathuluzi ngokubana abakutholayo kungebenelisi njengama-professionals.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba ekhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni. Kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga okuthenga imali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, kakalahle ukuthemba umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu loba nje ezulelwa ngamangabuzane. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Highlanders liqhubekela phambili liqhuba nzima kusigaba seKasilaka Premier Soccer League njengoba ngensonto lehluleke ukunqoba iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu eLemushawani Stars emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Lo mdlalo uphele zingujikelo bhanqa loba nje iqembu leBhoso belikhulela eLemushawani njalo kulezibukeli bezihlezi endaweni yeSoweto kanye lasempankweni ezibonakala sezibhabhayisa. Okungabe bekuyindlela yokuvalelisa abaqeqeshi baleli qembu bona ukuphuma imbiko othi baphiwe imidlalo emithathu ukuba bathole imiklomelo yesithupha ukuze batshengise ukuba bayenelisa yini ukukhokhela leli qembu. Impumelelo yalomdlalo wangensonto kanye lowangolwesine olwedluleyo lapho iqembu le-Highlanders linqotshwe khona nge-2-1 ngele-triangle yitsho ukuba abaqeqeshi laba kabanyeke bathole imiklomelo yesithupha loba bengaze betshaye iqembu lewange emdlalweni walo olandelayo. Kodwa umqeqeshi we-Highlanders uMpofu utshele iintatheli zindaba ukuba yena akakwazi ukuba uphiwe imidlalo emithathu ukuba akhombise ukuba uyenelisa ukuqhubekela phambili engumqeqeshi weBhoso.
Sasihlala phansi nabadala sibonisane ukuthi kambe madoda njengoba ungane into azihambe kuhle sisiya phambili azikhangeleni amagemu namagemu ukuthi amagemu la amathathu lawa abuyayo singathola yena ngu-6 nxa kuvumeka. Singaqeda lapho sizahlala phansi futhi sikhangele amanye anjani abuyayo. Kwakuyinto esasihlezi phansi nje sisidla futhi sidiscussa nje abadala. Sidlale kuhle kakhulu but nxa ibhorela lingasangenanga kudlala kuhle kwesi sikhathi nxa utshela abantu asozinto kuzwisisa.
Iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni ye-13 engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngama-24 ngemva kokuba lidlale imidlalo engama-21. Phezu kwenkalane uhlezi iqembu le-ZPC Caraiba lona elinqobele yada nge-1 kanyana mhla emini njalo lile miklomelo ngama-30 lathoba munye. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele FC Platinum nge-2-1 ngomgqibelo njalo lile miklomelo ngama-30 lathoba 42. Iqembu le-Capes United lihlezi endaweni yesithathu lalo lile miklomelo ngama-30 lathoba 42 kodwa lisendaweni yesithathu ngoba ele-Chicken Inn lihlohle kaningi. Iqembu le-FC Platinum lehlela ahlala endaweni yesine engalaneni lile miklomelo ngama-30 lesithupha. Emsileni wengalane kule qembu le-Yada elile miklomelo elitshumi lesikhombisa kuthi phezu kwalo kule qembu leBulawayo Chiefs kanye le-Tailwana le miklomelo ngama-20. Ikanti iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane ngeLemushawani Stars elile miklomelo engama-22. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji usiqhubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Bathithibela bokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo yizizwalane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele. abantu bayasola uhulumende phezu kokuvumela ibandla leZANU-PF ukuthi litshengisele likhonona ngezijeziso zenotho wona amanye amabandla esalelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.